Uphenyo olwaqhutshwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee lwaveza ukuba isilinganiso sokungama-20.49% sezakhamizi esigabeni seMathebeleland North yiso sodwa esilamakilinika aseduze okwenza isilinganiso esikhulu singafinyeleli ukuthola usizo lokwelatshwa. Omunye walaba ngumnumzana Nhlanganiso Ncube lomkakhe unkosikazi sisasenkosi Ndlovu abewange eBH 26 abagulelwa indodakazi yabo uQueen olomnyaka owodwa wokuzalwa olesimo sokukhukhumala ikhanda abongi abathi kubangelwa yokugobhoza kwamanzi amaningi phakathi kwalo okunakekelwa ukuthi ulesimo se-hydrocephalus. Phezu kwalokhu uQueen lo ukhubazekile njalo emgogodleni ngoba wazalwa enamathele emhlane kanina. Kuthe ekupheleni komnyaka odlulele wabuye njalo wabanjwa isifo sofuba i-tuberculosis alokhe eyilwisa kodwa uyise uthi kanamali yokumelaphisa ezibhedlela sabanjalo eMount Darwin esibiza amaqubaquba.
Sihambile esibhedlela eKaranda abantu bemncedisi but amanzi akhona ayalela kumele buyele khonapha eKaranda futhi ngimbisele ku-review bezama ukuyamdrena futhi amanzi akhona. Lenyaweni ule problem nangamuva ku-backbone le problem.
Unina uthi ngobuhlungu umntanakhe aphakathi kwabo lokudla kusuka kwale.
Kubuhlungu lokho engubonayo lo nezilonda lezi angidli xa ngikhayela umntana nezilonda lezi.
Uyise uthi njengabazali basuka baswele ukuthi bengenza njani ukuthi bemephule kulobo buhlungu.
Vele zona azifuni kubhanditshwa, azifuni kwenzwani, zifuna ukuhlala zinje. So sizigezi, azizamazama ukuzigezisa but zingani ziyawoma ziphinde ziyale, ziphinde zihlale zinjalo zivuyele ziwome. Nangapha ekhanda ngapha nanxa umbamba so amanzi la abetshisa sibili.
Okay.
Kanye ukuthi uyezwa ukuthi kwesinye isikhathi asilale ebusuku uyagomela elale egomela ubusuku bona.
Ukhansela wemangweni wekachechethe umnumzana Kizli again Moyo uthi ngabe uhulumende uyaphuma lendlela zokuphathiswa imuli ezinjengalezi.
Labantu abagogekileyo, abantu laba abagogekileyo abalutholi usizo engukhangeleyo mina kuhulumende ukuthi akhangelele izigoga ngezakhe, akhangelele izicubi ngezakhe, abantu abagulayo begula imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngabakhe.
Osebenza kwezempilakahle engu-village health worker esiqintini seNkayi unkosikazi Rachel Mholi uthi iningi libulawa ngumango kanye lobufitshane bengalo ukuthi bezelaphise.
Akulazimali, abanye bahamba ngenyawo bese ezibhedlela, umuntu uphathekile kumbe kwesikhathi ebophi inqola wahamba, nxa ithi uyafika ngala uthole ukuthi akulamithi vele, awumongikazi labo ngabanye abashotayo ezibhedlela.
Ephendula kulezi nhlupho ongumholi wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthe zonke lezi nhlupho kufuze ziyebikwa kugatsha olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare.
Nxa kulokunye njalo okuyabe kushota ababuye emahofisini ethu bezokusho, kumbe amahofisini abo-DDC kulama social welfare officers indawo yonke bencediseke nxa kulama-individuals abafila ukuthi basalele ngamuva ukuthi uhulumende kabakhangelele, babo uhulumende kusathi abengakwazi ukuthi bakhona.
Umoyo uthi lokhu bengakwenza ngokuyabhalisa amabizo abo okugoqela nalabo abahlaselwe yindlala, ethi uhulumende uyangenela ngokunika ukudla abuye njalo aphathise ngosizo lokwelatshwa kungelambadalo kwabalemikhuhlane efuna indleko eziningi zemali. Uphenyo olwaqhutshwa nyakenye ngakohlangothi lukahulumende waseMelika olwe-United States Agency for International Development lwaveza njalo ukuba abantu abangaba ngamashumi ayisithupha ekhulwini 60% basezingeni lobuyanga obesabekayo kulesi sigaba. Baveza njalo ukuba isabelo lesi silabaningi abalezifo ezehlukeneyo ezigoqela ezenhliziyo, ingculaza, isihudo nezinye, kanye nokusabalala kokufuba ebantwaneni abaphansi kweminyaka elithumi ngesizathu sokuswela ukudla okwakha umzimba. Nginele iStudio 7 ngesewange, nginguNokuthaba Dlamini.